abanye akade behambe besiya kutrayeli iningi labo bagwetshe ama 5-6-7 years ukuthi kade bebanga umsindo besenza ubudlwangudlwangu. Kulomunye laye ogwetshele i-7 years ukuthi wabonakala esona, kodwa yena lo ogwetshele 7 years ukhanselar wethu ugore ube wayesenkonzweni umhlalo walelo langa, njalo kunobufakazi. So kukhona esesikubona ukuthi izanu esikwenza ukuthi nxa banganika abalandeli bethu amabheyili bathi sebebuyela kutrayeli bonke bagwetshele ukuthi banjeni ijele. So amboni ukuthi kuzaba nobubelo masinyane, asazi njalo ukuthi phambilini, ngoba kuphambili asikwazi sikwazi ukusemuva.
Kodwa ngokukhuluma kwebandla lakho libone ngani kungaba le nkulumo lo mongameli Emmerson Mnangagwa kuzaba lokungcono, yikho elikukhankashelayo.
Ukukhuluma vele kumele sikhulume, ngoba kakuthi incedi njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi uma lapha singazwanani sokumele sibulalane. Ngoba ungathongela umhlaba wonke jikelele, lapho kulawuchithe khona igazi kakulampumela. Impumela igcina sebevele hlezi phansi bekhulumisana nomlotha. So thina esikutsho njengebandla lemtisini lokuthi ubaba uMnangagwa angeke athi yena nguye ozaba ngumlamulankuzi, enguye sithi khona thina konke lokhu okwenzakayo kuleli lizwe kubangelwa nguye. Kuba nzima kithi ukuthi siyehlangana laye yena esifake umbhobho emlonyeni. So kakukhulumeki, esikutshoyo ukuthi baqale akhipha abalandeli bethu emajele, ayekele ukuhlukuluza abameli bephalamenti bethu benze umsebenzi wabawukhethela ngosuku. Nxa sokusithi kumele sixoxisane even esintwini, wawusithi ungala nomkakho umama lolobaba ubaba lolomama wakubizwa ubabakazi. So uMnangagwa angeke aba ngubabakazi kulolu daba. Ubabakazi esimfunayo ngumuntu ozakuza engakhangelanga hlangothi afithi abavela ku-UN, ngoba siyakhangela isadaki le-AU sesikhulume saze sadinga esikutholayo ukuthi sivumelana lokuthi abantwana baseZimbabwe bakabafi. So akula ngenye indlela uMnangagwa angayenza ngaphandle kokuthi bahlalisane phasi no-President Jameson, kodwa kuqakathekileyo aqale akhiphe abalandeli bethu ejele, ngoba bonke abanamacala bethesa amacala amanga.
Sikubonile njalo lilo mkhokheli webandla lakho likhulumisana lenduna zeMathebeleland, induna uNdiweni, induna uMafu. Yebo, kungabe uhamba njani lapha kulosekelo yini kunkokheli zomdala?
Thina njengebandla le-MDC liqoqela ngobaba u-Alfred Chamisa, siyahlonipha amasiko. Kuqakathekile ukuthi siye sifike emasikweni sizwe ukuthi abadala bona bathini, ngoba sonke siyazi ukuthi izinduna yibo abanikazi babantu, njalo amasiko yibo abawaziyo. So kuqakathekile sihlalisane phasi sixoxisane ukuthi kanti emasikweni lapha nxa into zinje kwenziwa njani. So bezile nje sixoxisana nje ukuthi sizwisise ukuthi kanti njengoba bona beyibo abaphethe amasiko kuyini okumele kwenziwe uma ukuthi ilizwe lihlale ngokuthula.
Ye, lixoxisane lazo zonke yini izinduna, ngoba laba ababili bakhangelwa njengabalesibindi sokuthi bemisane kumbe bekhulume ingqondo yabo bengalandeli uhulumende afuna ukuthi bakutsho.
Empilweni vela sesihamba khona kulamagwala kulabalesibindi, ngilethemba ukubuya kwabo ngithi besixoxisana labo bekutshengisela ukuthi njengezinduna sibekhathazeka ngokwenzakala komphakathi. Ngiyathemba kodwa okwenzakale impilo emazikile adluleyo hhayi azange sokuthintela, sifuna ukuthinta nje ukuthi njengoba yibo ababambe amasiko bezicwayisa ukuthi esintwini kuhanjiswa njani, njalo ukuthi umuntu nxa abe lobuntu kwenziwa njani, ukuthi sizwisise nathi, ngoba isisekelo sivele sicathulezi sithi bona imisebenzi abeyikusilondoloza njengezigabeni zami lapha abakhona.